uwonga itome gala cala sithandekile uwonga itome wabotshwa ngolesivili ngemva kokuba ecomplaine ukuthi ubanjwe ivele lipolisa ama video akhona sithandekile konke kwenzakalayo kukhona kodwa thina into esimangalisayo ukuthi ipolisa leli kalikabotshwa ubongayi kwakumele ukuthi ngawuvulise idocket kodwa yena nguye wabotshwayo ngenxa yokuthi babefihla bengafuni ukuthi into zabo ziphume egcekeni ngakho thina lokho sithi ubongayi gala cala icala leli aletheswayo and asilocala sho lokuthi angatshona bengatshona bemncisha ibail kumbe bemvalela njengoba amagqeda ejilo amagqeda ayazi
sinanzelela ukuthi abanye njalo abesifazana unkosazana Joana Mamombe lomunye wakhe labo lokho bezama ukuthi bekhululwe ngemali yesibambiso ebail kambe ukuthi labo ikuhlukuluzwa yini
indaba kaJoana Mamombe lo Cecilia Jimbiri standazile iyazwisa ubuhlungu ngokuba amankazana lawo lokuthi babahlukuzelani thina kuyasimangalisa ngoba ungakhanyela icala lelo abalifelayo icala lokuthi bayephule umthetho weCovid kodwa bangaki abantu abezanu abayephula imithetho yeCovid kodwa asikezwa ngitsho lo yedwa umuntu wezanu osebotshiwe ngenxa yokwephula ama-restrictions eCovid kubotshwa abantu be-opposition kuphela okuyikuthi uhulumende lo vele kafuni abantu abakhulumayo ngezinto ezimbi azenzayo uhulumende lo unkhulumende ozonda abantu besifazane sibona belokhu behlukuluzwa abantu besifazane bengabonanga lutho ngoba bayakwazi ukuthi abantu besifazane balamandla balamandla ukuthi batshintshe izinto asikaze sikubone lokho ukuthi abantu bayahlukuluzwa bahlukuluzwa amacala angelalutho so indlela nje kuphela ukufuna ukuthulisa abantu indlela yokufuna ukuyethusela abantu kodwa abantu abasoze bethuke ngoba abantu sebesafe sokwanele enough is enough
ungathini ngokubotshwa kukamnumzana Costa Machingawuta owebutireiro abanye labo bengathi ikwephulwa kwelungelo lwabo esifazana icala lelalitheswayo
indaba ka honorable Costa Machingawuta angezwa lutho ngayo lokho ngisizwa amahungahunga ngoba kulenye iside yestory engiyizwileyo so ukuthi ngikhomente ngendaba leyi sithandekile kunzima ngoba ngingaqamba amanga kufuna sizwe ukuthi icala leli aletheswayo liliqiniso yini kumbe lingamanga kodwa siyakwazi phela ukuthi izanu PF ihlala ikwenza lokho baningi abantu esebethiswa amacala wona lawo okudlwangula kodwa babuye baphuma adi bengelacala siyakwazi lokho sizabona ukuthi umthetho wendaba lo uzahamba njani uCosta yena uzazikhulumela ngoba into leyi ayilani leparty yinto ye-individual ngakho umuntu ongakhomenta kuhle sibili ngendaba leyi nxa sesikwazi ukuthi wahamba njani ngu-spokesperson owebandla le-MDC ufadza emahere ngiyabonga.